ekuphileni kwabantu intingamini. Ubona njene ukuthi nxa kukhulunywa ngokulinyiswana, kufanele ukuthi ukhulume ngokulinyiswana lomuntu olenkomo. Manje nxa uza kuyakhuluma lokulinyiswana ngomuntu olenkomo, uyabe usithi sizalinyiswana ngani ngaphandle kokuqabanga namaphupho. Sokwenziwa nguMnangagwa neKhwanhlonkho yikuthi ke bafuna ukuthi benze lokho esingathi thina yikuqabanga, ngoba akunanto ezaphuma. Ilizwe lakhe iBelarus is a third world country, iZimbabwe is a third world country. So okungaphuma khonapho yikuthi kufana lokuthi uthi 0+0 uthi 1, 0+0 remains 0 as 1. Yikho kwenziwa uMnangagwa lobhuru wakhe lokho. Yikudlala ngesikhathi sabantu sehlulekile uMnangagwa, ilizwe linje iphathi yakhe, ilizwe linje nguye, ngoba yesine minister yena ngwakhe uMnangagwa from 1980. Khathesi sesengupresident, ilizwe lokhu lisehla lisiya phansi kwezomnotho. Lizavuka njani kutsha nabantu abavele yibo abayenza ukuthi ilizwe libe lokhu engikhophoza.
Kodwa abezanu-PF kanye laba kahulumende bababhebhe bathi uncedo oluvela kwele Belarus luncedo olubambekayo, ngoba batshengise amathalakitha izolo, kanti bathi ngomnyaka odluleyo kulamathalakitha amaningi avele kwele Belarus. Lolunye uncedo oluhambe kugatsha lwezokulima.
Uyabona nxa uvele udikeka ongakutshela emuntu ngesawuto, ngoba yikho ngakucela okungadingi ukuthi kuze kudinge ukuthi kube ngumuntu olapho okuningi. Isawudo kuthiwa vele kalimitshana linikwa abayanga labanothileyo. So ngezinye indlela lapha nxa sikhuluma ngelizwe leBelarus, lona lalo lisastruggla, lisathele nzima, alikabiki njengamazwe esiwakhangeleleyo asethuthuke kakhulu kwezethekhnoloji.
UMongameli Mnangagwa uhambe eVictoria Falls namuhla, lo Lukashenko siyamtshengisa nje ukuthi hayi kuhle njani, njalo ezama ukuthuthukisa ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ubona mhlawumbe lokho kungaphathisa yini? Sibone sokusiba labantu abaningi abavela kwele Belarus bezebona eZimbabwe.
Akuna nto zaphathisa. uLukashenko ube lithorithi laye njengabanye abathorithi. Ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kuneVictoria Falls, wasithi ukuthi eqeda ukukhuluma lo Mnangagwa wathi ngicela ukudlula ngibona lami. So basebevumelana ukuthi hayi ukuthi ngikuphelelezele zaphenduka ngathi eVictoria Falls. Akuna ncedo olungalethwa nguLukashenko eZimbabwe olwamathori